Into eyenziwe ngamaphoyisa imbi kakhulu njalo kabaqala ukuyenza sebeyenze endaweni eziningi sakhumbula ukuthi koBulawayo kuyokwenza kanjalo into efanayo lapho abaphose khona amaspike imota yalahleka emgwaqweni iyabulala abantu abaningi kakhulu ngabe bekulohulumende owabantu obusa ehlonipha abantu amalungelo abantu lezi zigebenge lezi zigilamkhuba bezizafela esitokisini bezizafela ejele ngamacala okubulala kodwa ke phela benza lokho abakuthunjwe nguhulumende ukuthi babulale abantu ngokuba kula muntu ongakwaziyo ukuthi ukufaka amaspike emoteni ethwele abantu abaningi kuizaletha ukufa kwabantu ngakho ke le njongo yokubulala ifezekile bebevele befuna khona lokho yikho kwenzakeleyo
Kona ungatheni ncube ngokubotshwa kwezimota ezithwala abantu ezisebenza zingekho phansi kwezubukho osokudale ukusilela okubi kwezimota emadolobheni ikakhulu njalo osokubangela ukuthi abantu baswele izimota baminyane abanye ngababi kwasebesiya emsebenzini ngenyawo
Izimota akufanelanga zibotshwe kumele abantu bakhululwe basebenze ekuthutheni njengalokhu belazo lezo zimota ngokuba akula misebenzi akula ezomnotho elizweni ezingondla abantu ezokuthutha zingenye izindlela lapho abantu abondla khona abantwana ababhadala ngakho irenti ababhadala ngakho ischool fees abathenga ngakho isinkwa impuphu isithebo ngakho ke nxa uvala kuyona liyanda uvala impilo yabantu akula ndlela yokuthi baphile ngaphandle kokuthi kube yikhona lokho abakwenzayo ukuthi basukume baye emgwaqweni bayethutha abantu ukuze bahambe belokudla ezindlini bayekondla abantu ababo ngakho ke uhulumende kumele akuyeke khona lokho akwenzayo akuyekele angaqhubeke bopha abantu abondla abantwana akavuse i-economy kavuse ezomnotho kube le industry kube le ndlela yokuthi abantu baphile ngezinye indlela kodwa layo nale yokuthutha abantu angayivali angabopha abantu kubopha abantu ngalendlela kwephula ilungelo labo into engadingakaliyo into esingayitholiyo emazweni abuswa ngendlela eqondileyo
Yebo uhulumende uthi izubukho yiyo yodwa emelithwala abantu kodwa sokuvelile ukuthi lokho akweneliseki ayiwenelisi lo msebenzi izubukho lungalungisiswa njani lolu daba
Indlela yokulungisa inkinga kwezokuthutha yokuthi usibuyele lapho besikhona sibe lo zubukho osebenzayo sibe le private transportation esebenzayo Ilezo zinto zombili i-free market ikaZulu izakhamizi zisebenzisela izimoto zazo ngokuthutha ngendlela efaneleyo behamba besiyathola ama-license lawo afunakalayo lo zubukho la esebenza ngendlela efaneleyo izitimela zisebenza ngendlela efaneleyo konke lokho nxa kuhlanganisiwe kwenza kube lula ukuthi abantu bathole i-transport bafinyelele emsebenzini nasemakhaya lokho okokwayo kwazubukho yedwa kakusebenzi kubulela ilizwe kuqhubeka kulibulala ilizwe njalo kuza kwehluleka usoze kuphumelele noma sekutheni yinto nje engelamcabango phakathi engahlelekanga eyayivela ingafanelanga ibe khona kababuyisele i-free market abantu basebenze ngendlela kade besebenza ngayo baqinisa uzubukho kubambisane khona lokho kanti ke into enkulu futhi ukuthi ngeke ukuthi baqinise zomnotho kakhulu ukuze abantu bakwazi ukuthi baphile kodwa hayi lo hulumende kuyamzimela kunzima kuye ngeke akwenelise lokho